Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 yesonto mhla ka 4 kuMpandula 2022 ngoGivethuve. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele-dominant in rural areas.
Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by-elections.
Bathi British Commercial behamba bayalogogo nje ezihambelayo o-British Commercial emali.
Elezanu PF lithi namhla uDwayi udophe ingqongqo.
Namhla besizocelebrate umkhosi yethu umzibika ilanga lakhona mhlaka 10 September and siyacelebrate nje umhlaba wonke jikelele.
Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi umzilikazi. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu eziqhube ukhetho lwama-by-elections izolo ebulilima. Ikomishini yeZimbabwe Electoral Commission yethule umbiko enkundleni yeTwitter isithi kuWard 1, uMnumzana Ephraim Moyo webandla le-CCC uthole amavoti afika phose amakhulu amane 385, kwathi uMnumzana Khosa Mpapa Ndlovu okubandla le-ZANU-PF wathola edlula kancane amakhulu amathathu 315. KuWard 16 unkosikazi Makhadi Ndlovu Moyo webandla le-CCC uthole amavoti alikhulu lamachumi amathathu lanye 131, kwathi unkosikazi Jane Moyo okubandla le-ZANU-PF uthole edlula kancane ikhulu 118. Izekibi ke njalo ukuba uMnumzana Experience Dube okubandla le-ZANU-PF unqobe uMnumzana Ephraim Moyo okubandla le-CCC kuWard 14. UDube uthole amavoti edlula kancane amakhulu amane lengxenye 459, kwathi uMnumzana Ephraim Moyo wathola angamakhulu amathathu lamachumi amathathu lambili 332. Izigaba lezi zazibanjwe libandla leZANU-PF kusukela ngomnyaka ka-2018 kungakasuki ababebambe izikhundla lezi. UMnumzana Ostalos Gift Ziziwa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi kuhle kakhulu okwenziwe ngabantu ebulilima.
Uyibe ngoba abantu bephume ngokuningi njalo bayala ke ukuncindezelwa ngenxa yokubana amaminista ezanu amabili, deputy minister lo minister babekhona ngale ezama ukwethusela abantu lokuhlukumeza abantu, kodwa abantu ke bahamba ngeqiniso. Sifuna ukubabonga abantu bebulilima njalo batshengise iZimbabwe yonke lomhlaba wonke jikelele ukubana izanu ayisiyo ke ele-dominant in rural areas. Batshengisele ukubana ke i-TPC iqhele indawo yonke.
Singathi ke nxa sikhangela ukhetho lolu liza kusebenzisa futhi khonokho yini zokubuya ukhetho olukhulu.
Ngo-2023 sokansethu ngesokuthi noma kanjani against all odds sothi zayenza yonke into esiyikwanisayo njenge-citizens movement ngenxabalinhlanganiso le ngeyabantu ngokozulu wonke jikelele ngokwamindawo ngokomuntu wonke weZimbabwe kubantu eZimbabwe kube nenguquko ngenxa yokubana inguquko ingabuya inceda wonke umuntu whether ukuzanu noma PPC noma kuwabambo kusini. Kuqakathekile ukubana senze ukhetho kwi-environment elokuthula njalo sibe nokuhlonipha njalo sibe nokuthi umuntu ekhethe ibandla alifunayo. So sikhangisele ukubana kulungisiswe indaba yama-reform ngenxa yokubana kufanele ukuthi okuzileyo ewine ewine ngendlela ke esegqekeni ngendlela elokushuthiseka ngendlela yakuma-standard. So into okufanele ilungisiswe indaba yama-reform esima ngayo ngenxa yokubana asiwinanga ngenxa yokuba izeki iyenze ukhetho oluprezise siwine ngoba wethu overwhelmed the recriminational. So khonokho yikho kufanele sikusebenzise indawo zonke ukubana siye phambili. Yikho sikhuluma ngendaba ye-operation mango ukubana abantu besekugcineni kwakho konke indaba yesi-ballot box asilandaba ukubana abantu bayenzayo phakathi komnyaka into eqakathekileyo ukubana sikhethe ukubana eZimbabwe.
UMnumzana Ostalis Gift Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo loMnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
siya kwamukela silukhetho oluphume into esimelandini kodwa-ke okukhona ukuthi i-by-election sesilanda i-general election le ebuyayo but ezikhathini eziningi vele izanukuthi iyaziwinela nje ama-by-election kuthithi kukhona okungahambanga kuhle khona ngale kukhona nenomhlangano wethu we-ZANU-P F engakwenze kwagcina sokusiyawina i-CCC kodwa-ke hhayi sekumele zilokhu ziqhinge khona ngale ebulilima akwenzele ukuthi ukhetho olubuyayo lolu sibone ukuthi i-ZANU-P F iyanqoba khona ngale ebulilini.
Singathi-ke okwenze i-CCC yanqoba kungabe kuyini?
Kule zinto ezimbalwa ezifana ne-voter apartheid. Ikakhulu i-voter apartheid leyi ikhipha impumela kwesinye isikhathi engayisiyo ngoba abantu abaningi baze bengahambanga ukuyavota. Ungakhangele kunama-figures akhona ukuthi anginawo nje ama-figures akhona. Ngathola ukuthi balutshwane mhlawumbe abantu abahambe bayavota. Ubulutshwane babantu abahambe bayavota bona ubana yokwenza impumela yakhona iqile iwela noma ngaphi.
Kuyo phambili ubona njani ibandla lenu lingazama yini ukuthi linqobe futhi khona ngale?
Hayi, ibandla lethu lihle kakhulu ngale gidi. Yazi ngami kutela gidi kokubona ukuthi ngale futhi ungakhangela thina ngale vele uhlelo lwethu lama-MPs ethu lawo imisebenzi abawenzayo kuhle kakhulu. Ukhangele umsebenzi owenziwa ngaboMinister uMangalitshe Ndlovu. Hhayi, kula muntu ongamnetshi uMangalitshe Ndlovu ngale. Even kathesi even ikhokhela iparty ilo bukhokheli obuhlelekileyo umsebenzi womhlangano ukukhokhelwa nguMangalitshe Ndlovu. OMangalitshe Ndlovu vele ingathi ma-South vele ikhothiwe vele ma-South. I-ma-South vele ZANU-P F iyathatha kuphela. Solo ngonxanye njengoba ngitshela gidi we have a very strong team that is led by uMangalitshe Ndlovu. Okuthi umsebenzi wakhe wakhangela uMangalitshe Ndlovu umsebenzi owenzile khona ngale i-constituency yakhe khona ngale futhi khona ngale. Imisebenzi emihle kakhulu ukuthi i-CCC ayiladho khona ngale. I-CCC badobhile nje ngoba bakudobhileyo. Basidobhile isikhoma sabo behamba. Faka logogo nje ozihambelayo odobhile isikhoma semali.
UMnumzana Philip Gawule lilunga lebandla le-ZANU-P F. Stocela ye esecholojo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika bathe gwaqa eMaryland lapha benza khona umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Abasemkhosini lo bavela endaweni ezijiyeneyo. Kukhangelwe ukuba umcimbi lo uza ukuxoxwa khona ngesiko likaMzilikazi, uza ngesiko likaMthwakazi uzagqitshwa namuhla. Sixoxele uMnumzana Mkhululi Ndlovu, omunye wababona ngokuqoqwa komcimbi lo.
Namhlanje besizocelebrate umkhosi wethu uMzilikazi eyasitshiya lapho sihlala khona eZimbabwe emathebelenini. Njengobana wonke kwazi ilanga lakhona mhlaka 10 September and siyacelebrate nje umhlaba wonke jikelele wonke nje abadabuka ngoMzilikazi.
Singathi lukathe kangakanani usuku lo?
Usuku lo luqakathekile kakhulu. Yabona Dube, wona njengoba usuhlale lapha eMelika seke sihambe kuma-Italini izinto o-Cinco de Mayo wabe-Mexico, o-Irish Fest labana gqoke u-green o-St. Patrick's Day. Thina lathi nxa sobe sikhangela lapha besibona sigqoke so bakholisa bazokhabetha basibuza ngasosiba besibuza ukuthi mbani nalo sithi u-right hand man kaChaka. Ngaso sesikhuluma ngoChaka, inyeleza isingane sidluleka ngoba uChaka laye ngumuntu kude proud of abantu abamnyama e-Great Warrior Nation ukuthi kunabantu bakhe njalo abantu ababeqinisa uChaka ukuthi ba-celebrate umdlalo nabo they get a lot of knowledge out of that. Thina yithi kuqakathekile kakhulu.
Singathi-ke ebantwaneni abakhule lapha kuqakathekile kangakanani?
Into umuntu siyifundisa abantu abenu ngoba into labo i-identity omuntu baqhubeke ngayo. Bona labo bazoba ne-vision yabo njengoba bengabantwana abatsha bekhulele lapha e-America bekhuluma isikhiwa, abanye-ke abakhulumi ilimi lethu njengona sikhuluma, kodwa kuzamele bebekwazi bebekwazi laba badabuka khona bebekwazi nezongo zabo konke esikwaziyo kumele ukuthi sikwabele abantu abenu.
singathi ke nxa sesikhangela abantu bavela endaweni ezitshiyeneyo bayaluthakazelela yini usuku lolu?
Abantu bayaluthakazelela kakhulu.
Umnumzana Mgululi Ndlovu ngomunye wabaqoqe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sixoxe laye ese-Albert Marlboro esabelweni seMaryland khonapha kwele Melika. Singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlola okwenzakala kwenkampani ephehla umlilo kagetsi ngenuclear eZaporizhzhia nuclear power plant kwele Ukraine bathi bakhathazwa yikulwisana kwevuto lakwele Russia ele Ukraine duzane lendawo le. Bathi kulakho ukuba le ngozi eyesabekayo elinye ibuto lingabhomba kukampani le. Ele mali lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ibutho lalo libulala abantu mahlayana. Kulabanye asebephanyeke udaba lolu kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations besithi ibutho lako le mali lidubula mahlayana abantu abaphikisayo. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngemisebenzi yenkosi uMzilikazi. Namhla siwele Melika.
Mina nguStella Mkiliwane ngumancube uMzilankatha umpangazitha ngihlezi eDallas, Texas. Ngibuye lapha okokuqala kumalungisele lonke bengikhona kugrouphu baze bafikelanga nanamhlanje. Kuhle ukuthi lathi sisiqhenye ngokuthi singabobani. Kokwenziwe kuhle yini konke akungeke kwabaluleka, kodwa isiqalo. Siyakhula njengabantu bakomzilikazi, kumele silethe lezi muli zethu zifunde ukuthi singabobani, ziziqhenye ngokuthi singabobani. Namhlanje ngiyaziqhenya ngoba uMzilikazi omkhulu, ukuba ngumancube, ukuba liNdebele, lokukhuluma ngolimi lwakimi, lokugida silabanye abazwisisayo kanye lapho esivela khona, nokubumba ukuthi siyangaphi njengesizwe sakwaMzilikazi. Amhlophe kwabalungiseleleyo bonke labalisebenze kakhulu, siyabonga kakhulu, silingakini.
Singathi ke kuqhatheke kanganani ukuthi abantu bebekwazi inkosi yabo ukuthi kwakungubani?
Singazi ukuthi inkosi yethu ngubani, asizazi ukuthi singabobani ngabantu, sibonga ukulahleka nje njengabantu abangela lapha abavela khona mbabaya khona. Kubalulekile kakhulu ukuthi njengabantu sibe kwazi ukuthi sivela ngaphi, singabobani. Nxa ungangibuza njengoba ngisithithi sasingabomzilankathi, sivela ngaphi, siyakwazi lapho esivela khona. Kuqakathekile kakhulu kithi lebantwaneni bethu lasizukulwane zethu ezilandelayo ukuthi sibe kwazi ukuthi singabobani.
Abantwana bafundiswa njani ngakhona okukhuluma?
Kufanele siqalise ukuziqhenya ukuthi singabobani ezindlini zethu. Abantwana babekwazi ukuthi bangabobani, and then nxa sesibuya emhlanganweni endlela silethana abantwana bethu sibalungisele izinto ezenza ukuthi babekwazi ukuthi bavela ngathi bangabobani, and then babazane labanye abantu bakwabo. Nxa sikathe silapha sisegangene silahlekile, ukubuthana lokhu kenza ukuthi lathi sibele saziwa ukuthi sikhona singabantu. Kathe uMzilikazi sele seyi-official organization e-America. Akula politics esikhulumileyo this weekend. Sikhulume ngokuthi singabobani, sifuna ukuya ngaphi, sifuna ukwakhana njani njengesizwe.
Ye, phose lokuqina mama.
Mina mfuna ukubonga kakhulu umkhwalisi ngithi lokho kakuye phambili sihlangane iminyaka ngeminyaka sikhwalisa, sigida, sisidla ukudla kwawethu, sikhuluma, sikhumbula lapho esivela khona, sifundisa labantwana bethu ukuthi singabobani, sivela ngaphi, kuyini okuqakathekileyo kithi njengesizwe.
Siyabonga kakhulu Mancube ungadinelwa kusasa. Asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli, ngiyabonga njalo ukwamukela kutungameli uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele udaba lokuzila ukudla kuMateyu chapter 6 verse 16. Ithi yona, futhi nxa lizila ukudla linganyuka imali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Iqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile, kodwa ubonakale kuyihlo osekusithekeni. Lo yihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza, akunike umvuzo wakho. Ngakho-ke ngiyananzelela lapho ukuthi kokuqala uJesu nxa ekhuluma ngokuzila wayekhangelela ukuthi sonke sizathola isikhathi sokuyela. Nxa sithandaza sike sizile, senzela ukuthi sibe lesikhathi esihle, sibe lesikhathi lapho esinika khona uNkulunkulu ukuba akhulumisane lathi. Ngakho-ke uyakubeka lapho uJesu ukuthi ukuzila kuqakathekile. Siyamnanzelela yena uJesu ukuthi impilo yakhe wayezila ukudla, kodwa yena nje siyakwazi ukuthi wayenguNkulunkulu elamandla wonke, kodwa siyahlangana laye esenkangala ezila ukudla waze walamba, okokuthi siyafica uSathane ezama ukumyenga ukuthi athatha la matshe uwenza abe yisinkwa, ngoba wayekwazi ukuthi uJesu uselambile. Ngakho-ke uyasikhuthaza lathi abalandeli bakhe ukuba sizile ukudla, kodwa abesebeka lapha umlayo oqakathekileyo ukuthi nxa lapho uzila ukudla ungahambi utshengisela ebantwini bonke ukuthi mina anyatshova kakhulu ngizisile ukudla amalanga la amaningi. Ngoba ungayenza njalo, umvuzo wakho obekumele ukuthole, izithelo obekumele uzithole, usuzazithola-ke abantu sebekudumisa bekuphakamisa ukuthi hhayi, lindoda iyazila kakhulu ukudla, siphakanyiswa ngabantu. Usukhutha-ke umvuzo ade kumele uwuthole kuye uNkulunkulu. Ngakho-ke isikhuthazo esikhona lapho ukuthi nxa uthandaza, nxa uzila ukudla, kwenze kube phakathi kwakho loNkulunkulu, ngoba lapha uJesu wayesivikela ukuthi singabe ngabantu abazigqajayo, abaziphakamisayo, ukuthi hhayi, thina sithandaza ukwedlula wonke umuntu. Kodwa esincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi nxa uzila ukudla vele wena ukhangele kuye uNkulunkulu. Ngakho nguye okumele abekwazi, hhayi khona abanye abantu. Ziba ziningi indlela zokuzila ukudla, njalo-ke akumelanga ukuthi kube yilokhuyana kokuthi uyekela ukudla ngapho ungathandazi, ungabalili izwi likaNkulunkulu. Kuyabe kungaseyikho ukuzila ukudla okuzaletha ama-results esiwafunayo, ngenxa yokuthi uNkulunkulu ukhayelele ukuthi nxa sizila ukudla isisikhathi sethu sokungena elizwini likaNkulunkulu. Ngiyananzelela lapho ukuthi kulomlayo uJesu asinika wona ukuthi-ke nxa wena usukhetha ukuzila, hamba ensitha, kube phakathi kwakho loNkulunkulu, kungakhanyi kwabanye abantu. Ungabi ngumuntu wana osuhamba ungcolile utshengisela wonke umuntu ukuthi hhayi, mina ngiyazila. Kodwa-ke kube phakathi kwakho loNkulunkulu abe nguye okwaziyo. Abanye abantu vele bengaboni lutho. Kuyasikhuthaza lokho bazalwane ukuba kumele sizinike isikhathi sokuzila.
Akuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sesithandazela abalaleli ukubuza bakhuthaza. Nkulunkulu wami, ngezwi lakho bathola isikhathi esokuzila, bethandaza besiza kuwe Nkulunkulu. Ubanike njalo umusa wokuba bakwanise ukuphutha lawo malanga umuntu abe ezibekele eceleni ukuthi ufuna ukuzila, bethandaza kuwe. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo, ungadinwa kusasa mfowethu. Yes, sike sizizwe ke ezabatsha namhlanje. wezabatsha siqhubekela phambili sixoxa ngomgubho wenkosi uMzilikazi.
Salubonani bamba kamthwala. Igama uBrian Dlozi. Ithekhaya ngibuya eMalapala kusetsholotsho umngadlile empanidiba. Ngizalelwe eWanki emalahleni khona phezulu khona almost 24 years khona before ukuza la. Ongakathesi ngibase e-Ohio kufunakhe.
Ye, kwinokukulethe lapha eMaryland?
Ungilethe lapha eMaryland kungenxa yokuthi ukhona umngani wami oyisihlobo labo Emmanuel Sokhs Ncube owangi-eda egrupini, you know, wantshela wathi hayi no kule group enje and then ngathi sengihlalele egrupini ngabona be-advertise ukuthi kulo mcimbi, you know, ukucelebrate iMzilikazi Day. So nami ngabona hayi kuqakathekile sile ukuthi ngiyefunda ngesiko lakithi ngoba thina esise kuma 30s 20s kuzamele sikuqhubekisele phambili lokhu sikudlulisele ebantwaneni bethu nazonke ezinye izizukulwane eziza kulandela. So nxa abadala bona laba besimema besifaka ezintweni zona lezi kuqatheke kakhulu ngoba ngathi sizakudlulisela phambili.
Ye, kwini okwenza uthi kuqakathekile khonokho elikwenza?
Hayi, ngingathi kube ufake ngesikhiwa kancane ukuthi i-identity iyadingakala ebantwini. Kumele uzazi ukuthi ubuyaphi, uvela ngaphi, ungubani, ungokabani. Angisho thina singabakaMzilikazi. Sokuqathe kakhulu kithi khonokho kwenza ukuthi si-identify, sibe kwazi. Singabi lamahloni ngesiko lethu, ngalapho esivela khona. Bakhona abakwenza abanye bayenza o-Irish Fest, abanye benza o-Cinco de Mayo. Thina lapho siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa iMzilikazi ngelinye ilanga kube kuthiwe hayi iMzilikazi Day, ilanga eliqakathekileyo sibile ebantwini besindebeleni abadabuka eZimbabwe.
Kodwa lina abasakhulayo liyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakatheke kanganani?
Ya, you know, ngokufunda izingwalo, you know, siyakunanzelela ukuthi uMzilikazi wayeqakathekile ngoba njengokutsho kwabo namhlanje kuseni bebekhuluma ngokuthi kuthiwa uMzilikazi wayengadli abantu bonke bangakadli. Angisho lesaka sithi indlamuva yenkosi. So kithi khonokho, you know, kuyasitshengisela ukuthi wayengumuntu owayezidela before abantu and uqaqathekile kakhulu. Ungabona umuntu oyenza njalo, wenza ama-sacrifices kanjalo for abantu bakhe, lathi kusenza sifise ukuba ngabantu abanjengaye.
Singathi kusiya phambili kubona ngazani liza kubamba yini khonokho ukuthi kuqathe kangakanani kuba le mcimbo nje.
Singabe silokhu sixhumana sihlangana sibona ukuthi iMzilikazi Day iyaqhubekela phambili njengoba ibigcine ngo-2012 khathe siyivusile njalo. Singakuqhubekisela phambili izizukulwane zezizazifisa lazo ukuthi hhayi every year abantu kufuze beyihlangana endaweni ethile becelebrate iMzilikazi Day.
Abasakhulayo
ngabatshela ukuthi into eqakathekileyo ikuzazi ukuthi ungubani njalo uvela ngathi ungokabani. Kuyikho thina lathi size lapha ukwenzela ukuthi sizozinanzelela ukuthi thina singabakaMzilikazi and khona okuqatheke kakhulu kithi ekusikhuliseni lakuthi singasingena emsebenzini lapha kuqathekile ukuthi uzazi ukuthi hayi wena ungubani.
Ye, phoselokugcina
mina engakusho ukuthi hayi ngiyathokoza kakhulu ngokwenzakale lapho umcimbi lowo. Hayi kimi it was really amazing organization yakhona and ngikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubekela phambili, you know, ngoba lathi sizakhona sikudlulisele phambili lapho sesinabantwana, you know, lezizukulwane ezizabuya after tea.
Siyabonga Ndlovu.
Hayi kubonga mina.
Lo nguBrian Ndlovu odabuka eJolojo ohlala khonapha kwele Melika.
Wezemidlalo iqembu leDynamos linqobe eleHarare City 2-1 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namuhla. Kweminye imidlalo efanayo, Tenax 0 ZPC Kariba 2, Triangle United 3 Bulawayo City 0, Bulawayo Chiefs 1 Black Rhinos 0. Silokhu sikwezemidlalo, wayeyimvimbi elodumo uGift Ilunga Junior uthi abasakhulayo kabaselalo uthando lomdlalo wenguqu kulezi nsuku. Ujoseph Njanji usipha lolo daba.
Ulunga waziwa kakhulu ngegama elithi Thebe usebenzela iqembu lebulawayo City lapha ngomunye wabaqeqeqi abasebenza lamaqembu abafana abasakhulayo uthi kulomehluko omkhulu kakhulu nxa kufaniswa abadlali abasakhulayo abakulezi nsuku lalabo abakudala.
Kulobunzima bra ngokuthi iboys lezi sesiluza from under 14 uyabona ungakhuthi training from 14 usiya phezulu uyakusulahlekile. Tina we there from 13, 14 schooler. Manje boys are these days. Kulobunzima. Kufuna ukuphushwa every town namele.
Ulunga uthi labo abayalabi lokhu bekhona ebholeni uyabalolonga aphinde abafundise ukuba babe ngabadlali abaziphethe kuhle.
Ngiyabe ngibanika into engayenzayo. Bona okwabo talent. Talent inxa yilalo. Mina uyephi kuphela developing it, especially discipline. We are trying to these boys many things this is wrong as I say. So we are trying to help them ukuthi bephume entweni ezinjengazobele ezitukofowayo.
Ulunga wasebenza noBruce Chuma kanye noVoster Chitema uthi kuqakathekile ukubambisana ekuqeqetsheni umdlalo wenguqu.
Uzawedwa eboreni, I don't think ukuthi it will work. Siyancedisana, olombono wakhe siyawubona siwuhlanganise.
UChitema laye ugcizelele ukuba kulula ukusebenza labaqeqetshi abalidlalayo ibhola.
It's a blessing in disguise. Ukusebenza lo muntu owadlala ibhola uThebe noBruce ngoba into eziningi asiphikisani siyabe si-understanda just because we've been there.
Isakhula Ulunga udlalele amaqembu abalisayo leZimbabwe Saints kanye lePhinda Mzala. Uqale ukudlala kuqembu leHighlanders ngo-1997 eqeqetshwa nguMadinda Ndlovu. Uke wadlala njalo kumaqembu amela ilizwe njalo ngomnyaka ka-2004 beyingxenye yeqembu lama-Warriors eliphakamise inkezo eCOSAFA. Ulunga uke wadlalela njalo iqembu leCapes United njalo ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi ukuwaqeqesha abasakhulayo beqembu leHighlanders. Ukuwaqeqesha njalo leqembu elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 eleMossi Rovers. Ngimele Studio 7 ngobula ayo imujo Joseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ingoma kaZinja ziyamluma ethi singamaNdebele. Yamluma ingoma yakhe singamaNdebele. Sogqibe uhlelo lwalamhlanje othikangele ebeselazo. Ibandla lesisisili ngoba ezigabeni ezimbili kukhetho lwama-by-elections ebolilima. Elezanu PF lithi namhla uDwayi udophe ingqongqo. Abadabuka eZimbabwe benza isikhumbuzo senkosi uMzilikazi. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisayo kumthembo sithemba uKipps Dube Dilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.